Well, umumo wamagezi mobi usesimene sibi ngikhuluma kanje kathesi kulumganga wenketha 9 ward 25 laba enhlala khona ngiphume ekuseni ngama past 5 ngisemsebenzini ngachiya amagezi engekho la kathesi ngikhuluma kanjalo ke ngekho so siyashaya ihora lika 9 la kusihlwa so uyufakazi bokuthi indaba yamagezi nzima abantu abaningi kathesi nxa kusiya kukhisimusi bayazama ukulungiselela bazama ukuqoqaqoqa imali baqoqele izinto bafake efrijini zonke lezo zinto sikhuluma kanje nje sezonakele so kuthi abantu sebelahla kuthi abamabhizinisi ngokufanayo balezinto zabo ezihlala emafrijini ezithengiswayo ezithengiselwa uzulu yebo kambe bakhona abanye abazama ukuthi babe lamasola babe lani kodwa aya kuncedisi kangako abantu abamasola balitshwane abakuzamayo kulokuncedisa abantu ngamagasi yiyo mbono ngathi maningi lapha ezindlini kodwa kunjalo phela singakhohlwa ukuthi imali ayiyahlupha ngoba nxa sikhuluma ngegasi sesikhuluma ngemali extra kufanele umuntu ayikhuphe kukanti njalo vele ube bhadele imali yamagesi lezisebenzi kukhanya ungathi emakhampanini nxa kungelazesa kungela amagesi amakhampani amanye athi kuvalwe okwaleso sikhathi abantu babuyele ezindlu babahlale babe emsebenzini kodwa amanye amakhampani akuthenga sababhadale kwaleyo ma-hours athi bekahlezi kungela amagesi siyananzeleto sokushutha abantu vele labantu asebezahola imali engatsho lutho vele yona imali abayiholayo ingaphansi kwale mali yabantu abadubekileyo ukuthi ayi-poverty bottom line
simzwile uhulumende esithi ulamaqhinga athile azawasebenzisa ukuthi aqedele uhlupho bayathemba yini abantu lamaqhinga
siyezwa uhulumende lapha ekhuluma iziphathamandla zikhuluma ukuthi kule mzamo abalayo bayatsho futhi ukuthi bakhangele ukuthi kwakhiwe ama-station amaningi awokuthi kusebenze amagetsi lawa asebenzisa ilanga esingathi ngamasola bese besitsho futhi lokuthi kube le mzamo yokuthi izindlu lapho kuhlala khona abantu ziphume ukuthi zithatha ukuthi zidle amagetsi lawa agayiwayo kubo kharibha kubo wange kodwa zidle kulawo awelanga kuyinkulumo ezwakala iyinkulumo enhle endlebeni zomuntu abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi izithembiso zikahulumende vele zihlala zikhona emaphepheni kodwa zigcwaliswa ngokunjalo-ke futhi sibuye sithi nanti vele uhulumende usengakhuluma ngakho njani kathesi sokulo hlupho uhulumende wabantu sikhangele ngavele uhle wakunanzelela emuva ngalo ukuthi sizafika kulesi sigaba nxa enguhulumende onakekelayo uhulumende olabantu abasebenzayo olengcitsheza aziyo ezikwenzayo njengenhlanganiso ebulawayo Progressive Lenders Association siba lamahlangano ethile sibabiza ukuthi abantu sixoxisane labo sibiza ama-service providers abezisa labo bengabaye bakhona kodwa sikunanzeke ukuthi abantu bezisa balohlupho lokuthi imihlangano eminingi ababuye ye babuya gqoqo kule mihlangano laleyana so-ke njengoba vele ungathi khathesi kushubile kunje ngibona ungathi kuzaba nzima ukuthi sibili sibabone bebuya emhlanganweni ngabe sifisa ukuthi nga sibiza imhlangano ke bebuye bezocasela abantu kanti vele uhlupho olunga ngoba thia kula muntu okwaziyo eziyinkulumo kuthiwa kulamanzi ekharibha kokubangela konke lokhu inkulumo zakhona ziningi kodwa lanxa kunjalo asidinwanga sizaqhubeka sibabiza ukuthi bacasisele abantu ukuthi sizwa ukuthi kanti uhlupho vele lona lunga.